Inkokheli yeZANU-PF obulawayo iphathekile emhlanganweni iphose ilanga lonke kuchukana ngezikhalazo zalaba bathi baqiliwe balili ukuthi banqumele kulomhlangano. Umnumzana Nicholas Masuku ngomunye okhala ngoqilwa kukhetho lokudinga ozamelele libandla kuSenate.
Ibizo lami kanti lakhitshwa alikho. Ngibatshelile laba abalampendulo ngoba khanye ukuthi mbhale izincwadi kuma-relevant offices, ngifake incwadi ku-chairman we-province, faka incwadi ku-chairman wama-veterans, ngihambisa incwadi eHarare lokhuze ne-HQ, ngihambisa incwadi kwamanye eHarare khona ngalamaukuthi bonke babone ukuthi izinto zami zimi njani on the ground. Angatholi joy up to now.
Osakhulayo uDumezeni Ngwenya uthi ubuqile wenziwe izinkokheli zebandla lakhe kuyayangisa.
We don't know nxa usuku-central committee usuphakathi awusafuni ukuthi abanye bangene babuye ku-central committee ngoba wena uphakathi awusafuni abanye abantu babuye ku-leadership. But as thina nxa sikhangele, we always hear u-president Emmerson Mnangagwa esithi yena iZANU-PF is for the people. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuya kuZANU-PF. Now obulawayo ZANU-PF is for Mashaba and Mlungisi. So I don't know ukuthi thina basifundisani kusasa uMlungisi loMashaba ukuthi sibe nokutsotsi, sibe izigebengu, sifundele ukuthi sibulale i-development.
Bakhona abajabuleyo ngokunqoba kwabo kukhetho lolu. Unkosazana Tholakele Ndlovu ngumculi wengoma zokholo unqobile ukumela abesifazana kudalela ePhalamende ngaphansi kwe-women's quota.
Njengoba nenzekhadri phaki, so ngizizwe njabulile kakhulu, ngabona kufanele ukuthi babumele phela omama bekhadri phaki. So ngiku-women's quota, member of parliament women's quota. So I'm very excited. Ngifuna ukusebenza nzima ngoba ngikhangelela ukuthi mase ngithole uminister uMthuli, ngibona ngani ikhadi phakathi zabe idolobho elidlula wonke amadolobho la, the big city.
Umunye onqobileyo kukhetho lokudinga ozamela ibandla leZANU-PF kukhetho lwe-council emele iPhumla South ngunkosi Nathi Ndlovu.
Kuma primary elections ethu bekungela bunzima obungaka. Ubunzima esihlangane lalo ludubo lokuswelakala kwamabizo abantu kumaseli lani lani, into ezifana lazenezo ukuthi befake abantu ababafunayo, abantwana abangakwanisa ukuthi bebathume, kumbe umuntu abangakwanisa ukuthi bemthume, yinto ebeluhlupho nje kibo. Kodwa ngokuthanda kwaNkulunkulu saya saphumelela sangena entweni.
Isikhulumi sebandla leZANU-PF obulawayo umnumzana Archibald Chiponda uthi udaba labakhala ngokuqilwa luzahlolisiswa lidala eliphezulu lePolitbureau.
Bona sizahlolisa, sibona ukuthi umthetho uhambe njani. Isisekelo sethu sebandla silengatha zethu, akuna mphumela engenzakala singabonanga njengenhlangano. Kodwa sisemasinya sisahlolisisa ukuthi sazi ukuthi umthetho uyaphindwa.
Abanye abazamela leli bandla kukhetho oluzayo kobulawayo lwedalela ePhalamende kuhlanganisela umphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube lomsekeli kamphathi ntambo obona ngezokuthengiselana uRaj Modi abangene bengaphikiswanga, kukanti umculi olodumo uSandra Ndebele uzancintisa kukhetho lecouncil emele ilokishi lePhelandaba kobulawayo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngeza Jesus Banda.